izakhamizi ziphonqe dolokudla ngokhulumende kanye lenhlanganiso World Food Program WFP kodwa lokho kudla kutholwa ngabagugileyo kanye nabaswelayo kuphela okudala ukuthi iningi lihlaselwe indlala. Unkosikazi Mthethephi Mkandla isakhamuzi semawane eGwanda futhi kungani kuhle kwezulu kanye lokukhuphuka kwentengo yempuphu ezitolo sekuthi iningi libhekane lendlala embi.
Langapho siyapha ngendlala phele nzima, abanye bayaholi, abaningi abaholi, so indlala elapha inzima. Abanye khona belima ongamabele kwangikhona kuncane kumbe siza kuvuna asikwazi nje leyo, hawu kwakuqedakali akukhanya, into ziyadura kakhulu zila indlala, impuphu iyadura, imali yangikhona vele kasila, abanye asisebenzi sokuhlala ekhaya, imali yangikhona siyayithola ngapho.
Amazi akhathakelwe ngesinye njalo isakhamuzi semawane Mnumzana Gibson Spanda othabenelisa ukuncedisa kufanele baphathise abanye ngokudla.
Ajakabe into zinzima straight-ini. So lapho elibona khona lingathumela anything ukuthi sidle, singadla, maybe kungaba ngcono.
Umnumzana Gabriel Moyo uthi into ngempahla yesitolo ikhuphuke kakhulu, osekuthe iningi lezakhamizi lingazi ukuthi libambe ngaphi ukuze liziphilise.
Idlala esibulele kakhulu ngoba esitolo kakungeneki, vele kakudla nto ethengekayo, akula mali, sakwazi ukuthi sikwenze ukuthi indlala ihlasele abantu abanye baphuzile ubulima kho belime kade ezulu loleli ekhona ebantwini la.
Ukansila wentepe Mnumzana Nicholas Ndlovu uthi indlala ilokhu ibhahile esigabeni sakhe, njalo kuyadingeka ukuthi ezinye inhlanganiso lazo zingenele zincedisane lezikhona ukuze uzulu engahlaselwa indlala.
Isimo sendlala kubi sibili, kudura kwezinto, impuphu iyadura kunyomali yasaungakwazi bona 10 kg yafika ku-110. So umumo sibili eqinisweni hhayi awumuhle, ngakulezinye inhlanganiso mbe zingabuya njalo zithathe laba abaseleyo, ngoba kuloba ungavela ube la lokuyimadlanyana uthenge o-10 kg thina vele zimuli, nxa uthenge kuyi-10 kg nge-100 and something ngapha vela usebenza uholi. Umumo sibili hhayi singakhuluma amanga ukuthi sungcono.
Unkosikazi Juliet Ntuwani, umqondisi wenhlanganiso yabomama i-Women Development Association of Zimbabwe, i-WDAZ, uthi indlala singanene esitezi kulandela ukungenela kwe-WFP.
Indlala le inkulu kakhulu lo nyaka, kodwa ke ikhe le engenileyo muva kube le relief emangalisayo, ngoba inamba yabantu asebethola isiyengezelelekile phezu kwaleyana ye-social welfare. Balutshwana abaseleyo, njalo abaseleyo hhayi bala indlala kodwa ngabangcono, akufanani lalaphana kuseseyi-social welfare yodwa.
Inhlanganiso ye-World Food Program ithi abantu beZimbabwe bafika phose izigidi eziyisishiyagalombili 7.7 million badinga uncedo lokudla. Okwamanje linhlanganiso incedisa inani labantu eledlula izigidi ezintathu ngokudla elizweni lonke jikelele. Kuthe njalo kolunye udaba, izakhamizi eGwanda sezigcothoze inyathelo elithethwe luhlangothi lwamanzi olweZimbabwe National Water Authority ZINWA elokuhludunela umasipala waleli dolobho izimota ngenxa yesikwelede. Isikhonzi somthethwandaba waphezulu sathatha izimota ezifika phose 10 ezigoqela ezokuthwala abagulayo nezokuchitha umlilo ngenxa yesikwelede samanzi osekuthe izakhamizi sengozini. Unobhala jikelele wenhlanganiso yezakhamizi eGwanda Mnumzana Bekezela Madumafuzwayo uthi lokhu akulunganga.
Ukuthi kungaba nomlilo kathi esimlilo siyawucitha ngani? Kungaba ne-emergency yokuya esibhedlela umuntu uyahamba ngani? Yikho lapho sile issue khona. Secondly, kade sathi izinwa lekhansila baceda umsindo wabo and sabanika i-solution ukuthi umsindo bawuphele ngokuthi izinwa ihande over i-plant yokuprocessa amanzi kukhansila yeGwanda. Sicele ukuthi indaba le ilungise iphele, sifuna ukuthi indaba yamanzi le ilungise once iphele ebekuzohlala kuliwa phezu kwethu kanjalo.
Umeya wedolobho leGwanda Mnumzana Jackson Mazale uthi sikwelede lesi sasile minyaka kodwa baphakathi kokukhulumisana lezinwa ukuze baxazulule lolu daba.
Isikweletu sezinwa ngisakudaladala kusukela ngesikhathi lapha uthomba zakhazela isikweletu ebantwini kodwa zakhazelelanga ikhansili lezinwa, kodwa kuqakatheke ukuthi njengengathi zikahulumende sixoxisane sibone ukuthi udaba lwakhona lukayi singaluphatha njani. Singalubekulanqamzala bezothola isikweletu bathatha izimoto zenezizinezomlilo ama-ambulensi, kanti kukhona ezinye impahla ezinjengezindlu abangaku-athaja.
Isikhulumeli sezino uNkosikazi Major Manonga uthi udaba lwegwanda lusezandleni seziphathamandla zogatsho lubona ngezokulima esinganelisanga ukuxoxa lazo. Okwamanje umasipala uthenga amanzi ezinwa abesethengisela izakhamizi osewudala ukuthi umthelo wamanzi kuleli dolobho ube phezulu kakhulu kulamanye amadolobho. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.